sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 5 kuMbimbidlo 2023 ngoKhethube. Endaweni zethu namhlanje.
Mhlaka 12 kufika mhlaka 21. Kuqalisa iBlitz lapho sithagethe khona ukuregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga.
Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ilungiselela uhlelo olukhulu lokubhalisela ukuvota.
Akuswelakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kuloku kucebelana khona kufana kunjana, kodwa hayi isikhathi esiningalesi eZimbabwe sake sibe khona silokuthula kunjengalokhu.
Abakubandla leZANU-PF bathi amabandla wonke agagasela ukhetho oluzayo ngokuthula. Kwezamasiko sixoxa ngokudla kwesintu okugcwele indawo zonke eZimbabwe. Salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka 12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele, ikakhulu emaphandleni sikhulumisa labantu lokuhambisa ke amaflali. Yakwazi ukuthi ke siprinte amaflali more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imeseji yethu yenguquko yokubana ke itipu siyimelani njalo ke singangena kuhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Yakwazi ukubana ke mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iBlitz lapho sithagethe khona ukuregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke uregistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele beregistisa abantu beseduze ke lezindaweni zenu balaleli. Zimbabwe enhle yiyo indaba esifokasa ngayo sisemkhankasweni, abantu ke sikhangelele ukubana berejiste ukuvota, yiyo injongo yethu le programu yethu-ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mshongelwa Ndlovu, isikhumeli sebandla leli, uthi sebedinga abazancedisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi ikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele konke kuwokamadale elelocal government ephalamende lakusenate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Ye, siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa, sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesiyidiscover amajaha wethu awe-security le-intelligence. Sediscover ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary, abantu abangasomaphoyisa. iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma structures wabo, kuma branch wabo befakwa ema-police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulukazi. Laba benza into ezingayisizwa akusiyo amaphoyisa ethu, ngabantu abathathwa kuma structures befakwe banikwa ama uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla lemthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlule kiwo mhla ka 4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabasha. Baqedive yonke amapholisa egijimisa ama-youth lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliclear. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hhayi umhlangano wabangeke bawuclear. So-ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingaclear amabandla anjengelethwe lemthwakazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima ngamapholisa.
There is only one political party ekutop gear yama-so-called elections, iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi must apply-ela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imhlangano. Ngaba sikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhla ka 24 September last year across Zengenkai. Amapholisa ayeyalila ukuthi abathabala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi enkai south. Bathumela i-riot, anti-riot trucks kugcwele amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKwekwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. The very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhipha ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeyine.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye wakhethwa yi-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kusho kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo abaza ngena ekhethweni ku-general election. Usokuqalile sibili khonoko kuyenzakala ukuthi abantu babe kube kukhulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa bebe ngama candidates lawo sebeqalisile imisebenzi yabo lalawo abakhona devele bekhona bebambele ezo zikhundla labo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula, ukuthula kukhona sibili kakhulu. Akuthandabuzi, angithandabuzi ngakho lokho ukuthula kukhona. Okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje ukukhangelela ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula. Angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje lapha na kunje kulokucebelana konokwana kunjana kodwa hayi isikhathi esinyanga lesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula kunje ngalokho kulokuthula sibili okuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukhetho luzahamba kuhle njalo
ukhangelelo ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa uba amapolisa izolo kusihlwa avimbe umculi olodumo uNkidi ukuba acule ingoma yakhe ethi iwoto eBlue Roof eChitungwiza. INewsZimbabwe.com ibika uba amapolisa ecele enkundleni lapho uNkidi abeculela khona amtshela ukuba amise umdlalo wakhe. Ube secula ingoma le ekhokhoza okwenzakala eZimbabwe. Okwenziwe ngamapholisa kucaphule abantu akade bemlalele ecula. Amapholisa axothe eBlue Roof abalandeli bakaWallace Chirumoko owazakala ngegama lokucula elithi Winky D. Ibandla leZANU PF lisola ingoma ezikudlaladeli kaWinky D elitsha elesihloko esithi Eureka. Ingoma etshaya kuzwele ngethi Ibotso. Sehlulekile ukuxhumana laye kanye lomqondisi wenhlelo zakhe ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sehlulekile njalo lokuxhumana lomphathintambo wezindaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe kanye lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuba eleRussia selihlasela ngamandla edolobheni leBakhmut kwele Ukraine lapho bantu asebebalekela khona basebebaleka khona behamba ngenyawo hathi izimota ngoba kuyahlupha sebekhonjwe lozelwe abezindaba abeza Associated Press bathi ibutho le Ukraine selivule umkhandlo wokunceda ababaleka edolobheni leli besiya eKromov. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzakhetha abaphathintambo abatsha kusasa bakahulumende kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli webandla leli njalo okweminyaka emihlanu. Uzakhetha lo msekeli wakhe omutsha kulandela ukuthiya umsebenzi okwenziwe ngumnumzana David Mabuza ngeviki ephelileyo. Ibandla le-African National Congress lakhetha inkokheli entsha ngomfalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzancedisa ukhetho lukamongameli umnyaka ozayo. Sonke isikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Martin Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Mlilo, kunjani Foyt?
Ngiyabonga Tube, ngiyabonga kuba semsakazweni. Ngiyabingelela futhi njalo labalaleli.
Yes, siyabonga kakhulu-ke ukuthi sikutholele namhlanje. So akusitshele-ke kukhanya kulezi nsuku izulu liyana sibili ngalisini izulu kulezi thelo zeganga eziningi kakhulu. Iziphi esezikhumuzwa ngabantu kulezi nsuku?
Siqale khona ngasemasimini Dube, izulu line kakhulu okutsho ukuthi emasimini abantu kuyathembisa ukuthi bazovuna. Kanti njalo futhi kulezidlo eziphuma emasimini ezigoqela ulude. Khumbula ukuthi abantu bakithi ngabantu abathanda izinto ezifana lolude, ezifana lamacimbi, ezifana futhi njalo ledelele. So lonyaka sijabule kakhulu ngoba siledelele silolude kuningi kakhulu ngasemasimini. Kanti futhi njalo emasimini ngaphandle kwalokho sesisidla wona umumbu. Abantu bayasutha izisu zibomvu. Siqhubeke futhi njalo emasimini imfe, hawu kuyajabulisa Dube lokho esilakho. Abantu bakamphakazi bazovuna badle basuthe.
Ye, nxa sesikhangela egangeni la kulani
sikhuluma nje ubhunzwa wawasikhulumi seluyaqala ukuvuthwa luthelile luyamangalisa. Kuyajabulisa kakhulu lokho. Asikhulumi phela ade sizipika ngomthunduluka nje ezinyangeni ezimpalo ezidlulileyo. Khathesi nje sikhangelela ukuthi kuyavuthwa umqokolo, ha kuyabeka umnyama kusesabeka egangeni izithelo kuyesabeka. Konke lokhu kuchaza ukuthi abantu bayadla izithelo zeganga basuthe. Kanti futhi sikhumbule futhi njalo loba ukuthi ukudla lokhu izithelo zeganga izithelo ezilomsoco omangalisayo. Kanti njalo bengikuvikilele elidlulileyo bengisematopo lapha ngibona imhlali yayithelile kumangalisayo. Ma-event abantu baya bezisika kwesabeka.
Ye, singathi ziqakatheke kangakanani izithelo zonke lezi sinxa sikhangela lakudala phela zazidliwa okunye okumangalisayo.
Ngifisa ukuthi ngubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga zibaluleke ngendlela emangalisayo emuntwini. Singakukhangelisisa kahle abayenza ucwaningo ososayensi bayakuchaza futhi bakubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga esilazo esingathi phecelezi our indigenous trees zibaluleke kakhulu okwedlula futhi njalo zilokudla okwedlula lezo esingathi ngama-exotic fruits ezigoqela ama-apple banana. Kodwa akithi omgwade omthemeswane izihlahla ezilokudla okulomsoco okumangalisayo kwakho umzimba okuqinisa umzimba okukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele izihlahla. Kanti futhi njalo bazidabulele ngoba ziyikudla okulomsoco okumangalisayo. Yikho enkufithizeleyo engikugqugquzelayo kubalandeli kwezikhathi futhi njalo kubalaleli.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Emlilo. Ungathinelwa kusasa likholisa ukudla izithelo zonke lezo baba.
Asibonge kubalaleli,
sibonge kuDube. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Busani Sibanda.
Bonge babunkomo labalaleli into engiliphathele yona namhlanje ngale ntambama into ejule kakhulu 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 ngizathanda ukuthi sibheke indaba yesipho siyini isipho uma umuntu athi unesipho uzibiza umprofethi uzibiza umthandazeli uzibiza isangoma uzibiza ubunyanga siyini isipho sibuya kuphi isipho siyombona kanjani ukuthi lo muntu unesipho ekuzikathixo isipho asiqhamuke esikayini from nowhere isipho awuhambe uyozila 40 days 20 days 5 7 days ukuthi sekunesipho ayiyenzeki le nto isipho awuphume kwenye indawo uphume nye kwamanye amazwe ngiyebuya ngisengisipho ayiyenzeki le nto isipho uzalwa naso umncane bale mpawu abazibonayo ukuthi lo mntwana ulesipho uzalwa nasi isipho isipho sibuya ku blood line ku lineage yakho isipho sonto ohamba uyoyifundela uzalwa naso isipho into ophuma layo esibeletheni ilineage le lineage le lineage talukhona ayi sekho izipho eyi lineage yothi iphiwe isipho sobuprophet enye iphiwe isipho sobuthandazeni enye iphiwe isipho sobungoma enye iphiwe isipho sobunyanga isipho abanye baphiwe ubukhosi isipho siphiwe ngokungafani ngimbona kanjani umuntu ukuthi isipho kumele ubheke le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo yayikhona na emuva kokhokho bami ma yayingekho le nto ngiyithethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyisangoma ngumprofethi ngumthanda le nto engizibiza mina ukuthi ngiyiyo engizipha mina itaikle ngithi ngiyiyo ngempela ngempela ibikhona na emuva kokhokho bami ngoba isipho asiqali ngawe isipho sibuya kulimithi kublackline yakho xa uzibiza umprofethi kumele sibone ukuthi babukhona emuva lapho babuya khona yi-blackline ephiwe ubuprofethi yi-blackline ephiwe ubunyanga yi-blackline ephiwe ubungoma ngeke ngizibize umprofethi kithi kade bungekho ngeke ngizibize ubungoma kithi kade bungekho ibuthethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyo ngiyithethe kuphi ngaprofetha ngenze yonke into enzima kabi but le nto engiyenza ngiyithethe kuphuma kithi yayingekho ngaba yisangoma esinzima kabi kodwa uma kithi lesasibabungekho ubungoma obungekho ubunyanga ngibuthethe kuphi ngoba yonke into ilineage nelineage iphiwe izipho asipha siqali ngami namhlanje angeke ngithi sengihambe ngayozila sengibuye sengilesipho no isipho yinto phuma la esibeletheni akukho mprofethi akukho bana angazange ngithi isipho akukho sangoma akukho gobela ongaza kuphi isipho isipho yinto ozalwa na le nto zibiza ukuthi uyiyo nga okhokho bakhe emuva bayayazi na ngoba kumele siyibone emuva lapho obuya khona yiyozositshela ukuthi wena uyini yiyozosikhomba ukuthi wena uyini ngoba zonke izipho zibuya kumdala ubungoma bubuya kumdala but so asodimuni isangoma eselapho umuntu aphile yonke into enhle unkulunkulu umdala ngoba isihlahla sidalwe ngumdala akekho umuntu wadala isihlahla umdala umuntu oyenza into enhle ebantwini bakamdali umdali omphela womakhe kube ezweni sifuna iphawa lalo ufuna kuthiwa lalo kuthiwa ngiyasiwaye emhlabeni kunje kuhlangahlangene awusamazi ukuthi liqiniso asibhekene emuva lapho umuntu abuya khona yikho kuzasambulela ukuthi lo muntu ngubani le nto athi uyiyo uyiyo ngempela sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho mdali wakho konke lina bokhokhela liphi wisdom siyakhuleka njalo kumdali wenu khanyiseleni simazi sibe la mehlo omoya yokwazi ukwehlukanisa iqiniso phakathi kwamanga ngoba kubi ezweni
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga nkulu untungami linkomo
nginguDaniel Nxumalo ngibingelela izihlobo zami eziselubhani esigabeni okuthiwa yilubhaka ward ngikhuluma manje ngisebubi district ebubi district kuneng enyikubonayo okuzwisa inhliziyo yami ubuhlungu. Abasakhulayo basebenzisa izidakamizwa kakhulu, sebebulele impilo zabo, abala future. Ebubi asilantuthuko, siswele umuntu ongasenzela intuthuko ebubi esigabeni sika ward 9. Asila regression, asilani, so siyehluleka loba singama youth ukuthi singathi sifuna ukulima, sisenza intuthuko ebubi, singaqonda nga, singancediswa ngubani. Yebo, of course, ukuvota siyavota ngeminyaka yonke, but amakansila ethu esiwavotelayo asuka engasinansi. Amakansila awinayo ukhetho asuka ehluleke ukukhokhela abantu, bayehluleke ukuthatha izikhalazo bazihambise ku-MP khona lapha ebubi. Siyacela ukuthi ma singathola ukuncediseka, lisincedise kakhulu esigabeni sika ward 9 ngeregression, ngoba i-youth isithwele nzima.
Kuyini okunye?
Ngikhuthaza ama-youth ukuthi asambenini ngobuningi bethu si-register ukuvota. Sivoteleni umbuso omutsha, sivoteleni impilo entsha, ngoba umbuso omutsha mhlawumbe ungasiyenza sibe le-future yokuthi siqhatshwe emsebenzini. Ngikhuluma nginje ngihlezi ekhaya, akukho lapha engiqhatshwa khona enkampanini, but ngingumnyuto okufuza ukuthi alubana ngisesele future yokuthi alubana ngiyasebenza. Ngakho siyacela, please, ngiyakhuthaza ukuthi ama-youth wonke awasukume ngobuningi babo li-register ukuvota. Mina nginje ngiya-register ukuvota, ngi-register ukuvota mina ngivotela ibandla ele Citizens Coalition for Change, CCC, mina ngingasakhulumeli abanye abantu. Yilo ibandla engilibona ukuthi ngilifake embusweni, silibona ukuthi lona lenza njani.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Daniel Nxumalo okhona ngale eMathebeleland North. Waye unozinzi weqembu le-Highlanders uSidney Zimunya sewafulathela umdlalo wenguqu, usencintisa emdlalweni wokugijima. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UZimunya ungene emdlalweni wokugijima ngomnyaka ka-2010 njalo uthi uyasifiseka kakhulu ngesinqumo esokudinga umdlalo omutsha ngemva kokuthatha umhlalaphansi emdlalweni wenguqu.
When I just started running, ngabona ukuthi that was a good peace of mind when I'm running. I went to my first marathon in 2010. I enjoyed it. It was like a duck taking to the water. Ngathi katilapha kunje so, ngapha akuna mntu ongishawutayo, ngapha akuna mntu ongithethisayo. I've got a peace of mind. Whether I come last, but at the end of the day, my body wins. Ngiyalinwini. Ngakuthatha as gradually as it all went.
UZimunya udlale kuqembu le-Highlanders ngeminyaka yama-1980s njalo udlale endaweni labadlali ababelodumo ababalisa umuyi uMercedes Rambo Sibanda kanye loWillard Mashinkila Khumalo, laye osewadlula emhlabeni.
Ngithe ngifundelo bhengula laphana kade ngilo Rambo, ngilo Dumisani usazimbi unyoni, kuthi ngithi 30 years dilikazi lapha MYC sihlangane loWillard, uyabona. Sithe siya ku Alibaba ngayo, siyefika sihlangane la kumpumelelo jowawezela ngathi ngaseLost K ngayo. Kodwa ezikolweni lapha siyebe sike sahlangana sadlala sabazi sazana ukuthi umpumelelo useLost K, uWillard usemzilikazi, oSidney baseLobhengula. Kodwa siyadlala against each other, kodwa ngase sihamba ntambama siyefika sihlangana ku Alibaba ngo-4 o'clock sesitrela sesiyi-Highlanders. Kodwa mina ngisuka ibhola lami ngiqalisa ukudlala ngidlalela iZimbabwe Saints, under 40. Ngasuka Zimbabwe since under 14 waba lokungakhulumisani kuhle. U-Alibaba wababe team goalkeeper umphumelelo Dzowa nguye wabuya wathi sithi vela sila goalkeeper ngalokuma under 16. Yibo wami uhambe u-Alibaba wathi ngifika vele wangamukela ngezandla zonke ngoba vele wayethini ngawo lapho kudlala imzilikazi lelo skate uyabe khona la enja ebona ngesikawuti.
Ngaphandle kokugijima uZimunya ufuya imvundla njalo uyalima ukuthi uyathola imivuzo kanye lemali emdlalweni wokugijima kodwa kwesinye isikhathi kusuka kube nzima ukuba ayencintisa kumijaho eqhutshelwa kwamanye amadolobho ngoba enyela bamphathisa ngosekelo lwemali ama-sponsors.
Ngaqalise ngisakholisa at the end of the day ngakubona ukuthi hayi kulokudlala I can win something especially ku-class yami ane masters I compete with the masters. So ngiyagijima nami ngikompithi ngeway I train sengabona ukuthi hayi lami la ngingaphathela ongabantwana kwami okuyisinkwanyana ngiyakompithi.
UZimunya nguye owayengukapteni weqembu labasakhulayo eleHighlanders elabadlali abaneminyaka engaphansi kwelithumi lathoba nomunye elinqobe kumncintiswano we-Aberdeen City International Football Festival ngomnyaka ka-1987. Ngeminyaka esadlala ubencintisana loPeter Nkomo kanye loSmart Moyo ukuba ngunozinti weqembu leHighlanders. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Sike sizwe ezomculo.
Ngiyabingelela ngiwumkhanda ozikhandayo umfana ozalwa eCholocho endaweni yakoNgqula. Empeleni elithi mkhanda ozikhandayo kuyigama leqembu engizibiza ngalo ngicula umasikandi. Mina igama lami lokuzalwa uMichael Dube Thokozisi Dube isibongo hamba wonke lawo magama. Elinye ngalithiwa ubaba, elinye ngalithiwa umama. Ngiyabonga. So angisizi ukwahlukanisa lawo magama ngoba angifuni ukukwatisa abazali bami ngoba bengasekho emhlabeni. Ngifisa ukuthi nje ihambe yonke njengoba injalo. Bese ngizalana emculweni ngiqale ngonyaka ka-2021. La engafika khona i-albhamu isihloko isizwe sakumthwakazi. Ngabuya ngi-albhamu elidlulile enyakenye elalithi Inyamazane Ezacile. Sengiphinde ngabuya futhi ngane zakwethu nge-albhamu elishasha. Lisashisa mpela ngoba nje ngasho lisesenabo 4 days iphumile. I-albhamu lami elishasha isihloko sithi Bazali Bami. Ngizibiza ngalo igama Mkhando Zikhandayo isihloko Bazali Bami. I-albhamu engisebenze kanzima kakhulu kuleli ngoba angifuni ukuthi manje ngiloke ngenza into eyodwa kube sengathi mhlawumbe angikhuli. Ngikhulile kakhulu kulokhu, ngithemba nanizokuthokozela. Lana kunengoma ethi Yitho Dube Omthembo Omvelase Savela Kwasa. Ngoba ngesinye isikhathi ma usenza into kumele uke uhloniphe isibongo sakini. Ngoba lento ngiyazi ukuthi ngayiphiwa abakithi and nabanye abakudube ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela le ngoma.
Sowukhona umkhanda abancane, sowukhona 2+2 yithi wabatshela ukuthi yitho makakele endleleni bethembe inkaba bathulise mthulise ukhuluma thina-ke manje angihambi ngedwa lo nyaka ngiphethe usiso omdala umakhwela intabo.
Siyabonga kakhulu Michael Mthokozisi Dube umthembo ozithembayo esithi Yitho Dube siye kunjalo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Amabandla asedinga abantu abazavota lo nyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission lokuselela uhlelo lokubhalisa ukuvota. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.